Yebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kuhlelo lweStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot papers azabigcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu. Ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi and lo muntu abe impumela nxa seziphumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Bamberi lokhu inama-election pasine mandu bamberi ne-ZANU-PF.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngingumntwana waseWange ozwele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 Colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba umgunonzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli zindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lobuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yekuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye lalapho azakuba igcinele khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bebe khona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhalothi. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmar Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali, imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo khokhelwa ngoba uMnangagwa uhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli, njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela, yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikwaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho kunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esilelayo nje imali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibasoli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezijiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka makelwane ezibhasela nje esikole senza kuhle uthi wena hayi abantu uyehluleka. Okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango investment ukuthi ibuye elizweni, ukuthumela ama-invoice abhodi umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe. Konke khona kukhathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amaqhwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe kumangalisayo izimbabwe lokuthula kumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kaMnangagwa konke lokhu kuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ube khona ngapho eCholocho ukuthange wamukelwe njani ngabantu beCholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu beCholocho abantu beCholocho abaselayo ketha bethaba babelayo ukuthi hayi lwana lishona lona yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la zombusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana labantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho ketha bethaba yisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyekuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela iindustry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMbere ngwa uChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lo mongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
Asambeni madoda siyovota
madoda siyovota
Oza ncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edale leparlamente emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi weZANU PF ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokhelo weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesisigaba
unemployment is very high ewange so thina ngevision 2030 sithi localize ukuthi kuthini asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba abane ngomsebenzi anikwa abantu abangavele ewange then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibilethi ithenga ithenga izithenge lesinkwa ithenga amanzi then sithi industrialize ukuthini into esizama ukuzithengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye for example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month sithengise amaqanda sithengise ngombimbidi chomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that nje abantu bahambe sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare so sithi let's localize let's commercialize let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu
kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba
Ngingumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange ngakhulela eWange number 1 Colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School ubaba uMgunonzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke ikakhulu kamela njengesebenzi kuWorkers Committee engutshena namaworkers amaworkers onke eWange Colliery so lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi wethu ngobaba uMgunu ukuthi simele abantu baseWange sithi Wange for the Wange community sithi Wange MP oyabe enela abantu baseWange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu ababekhebezisele Wange emuva ngoba bengenandaba leWange ukuthini ikusasa iyakuphi so ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iWange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-MP waseWange yaba yidorobho lokuhlonitshwa sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho elibala labomashinko omthare okhwekhwe ogwera esithini Wange will be the first town in Matuba North, Kuba City.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edalele parlamente emele umanyano weMDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube. Laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakuqala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangene ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okokuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle. Ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla, mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla labe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayekutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi khonokho sekufuna sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane, imigwaqo ifuna ukulungiswa dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane amayouth isayizi yethu ezingasebenziyo, kodwa khona uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotshende e-prison angathathi i-allocation yabantu amayouth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza siyo allocation lathi kwambane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethu bemguza bangene phosi 100 kungene abanye kwezinye indawo, sisheni lathi sikwanise ukubenefit. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame, ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngapi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001-202-465-0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge 2-0. Njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlohlele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo izwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho ke lamhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidli iUruguay ngathaba kakhulu sengithabela ukuthi sebeza proceed abe kuma semifinals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrica. So yikho la yebento ke ngiyisupportela khona lokhu ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Ku semifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana lele Belgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikilana lele France ngolwesibili mhlazili 10 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana lele Croatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazili 10 lanye kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzetheswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlalwa ngesonto mhlazili 10 lanhlanu kuNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo was a Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
Umculo warehouse music usukhathazile eMzansi. Ungaba kusemsakazweni, endaweni zokuzithokozisa, kumbe emthoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe, wawela uNgolokotela, wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamalami nguzwelihle ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda emanumane enkayi kunezaphefu inkulumane amaveni inkulumane then ngayenza i-secondary ehlangabeza high school enkayi elevu zami ngasemzingwane high school esigodini university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe lokuculakalalo akwaziyo ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiphinde ngibe khona nakuhip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeatureshwe kuwo engikade ke angikakhuphi ke mni album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kaMathe abuye asebenze labanye aramazwi alolongileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyi Rise ngisebenze no Sarah Bells, umculi ne-actress edume kakhulu kuleli laseMzansi. And isingi yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze noMkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu esidume lapha eMzansi.
Kona ukupheka ingoma ze house akulula. Uzwelihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba letuntu wathanda lomculo.
Abantu abanginspirishe kakhulu abokuqala uDJ walapha eMzansi, uDJ Black Coffee. And also ngiyena inspirishe kakhulu uDJ Maporisa oyiproducer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo tutaimba. Leo tutacheza. Wewe. Namhla sizageta.
Nguzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA. Nguye ke besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Usikhathazile eMzansi lomculo wakhe bayamthanda ngoba ubheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Ngizani impela sonto yenu igama lami ngu-Jesus Bada.
Zwesta essay ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayika chana likhumbulele uyalandela uhlelo lwe live talk singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.